IZimbabwe isilesikhathi ibhekane lodubo lokuthola isilinganiso esiphansi samandla kagesi asetshenziswa nguZulu osekubangele inhlupho emisebenzini yenhlangothi ezithiyeneyo zempilo okugoqela lokuthola amagagasi okuya ebulenjini be-inthanethi. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ngqobani Sibanda uthi kusebenzeka nzima uma bengekho ebulenjini.
Zonke izinto esizama ukuzi-accessa kuba nzima kakhulu, vele asazi ukuthi sizokwenze kanjani. Angazi ukuthi uhulumente naye ma ebona kunje wayengathathi nje istep ukuthi at least basizame nje sike singene nathi emoyeni ngoba kunzima njengamanje masikhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Welcome Moyo uthi lilungelo lomuntu wonke ukuba sebulenjini.
Indaba le uhulumende kumele ethathe inyathelo ngokuphangisa ngoba ilungelo lomuntu wonke ukuthi athole i-inthanethi elongeselizweni elikhululekileyo elinjengeZimbabwe le-democracy. So sibona ngani uhulumende ma engaphangisa nje ethathe inyathelo alungise ongabe konakele emagesini.
Abenkampani yePowertel koBulawayo ibuzwa ngodubo olubhekane labantu lokufinyelela amagagasi obulembu bathi kababoni kulungiseka ngaphandle kokuba kuqale kulungisiswe udubo lokusilela kwamandla kagesi. Inkampani ebona ngokugaywa kwamandla kagesi ezweni eyenzisa Holdings ikhuphe umbiko othi ilizwe lonke libhekane lokusilela kwamandla kagesi kulandela ingozi yokudubuka kweminye yemitshina yayo egaya amandla kagesi esitishini esikhulu esewange power station. Bachaze ukuba bayenza konke okusemandleni abo ukulungisisa lapho okube lomonakalo khona, njalo akulamuntu othe walimala ngesikhathi kusitsha. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.